khonokana kuzivezela sobala ukuthi izisebenzi zethu ezisebenza egatsheni lwezempila kahle kazivikele kangakuhle ngoba nxa sithi siyananzelwa yafika ukuthi lanxa ufika ezibhedlela abaningi bangkhona baye begqoka ama mask begqoke lama gloves but sibe sesisitsho ukuthi umuntu lwana yi frontliner kumele ukuthi bagqoke lana ama overalls esiwakhangela ukuthi abe yiwo abavikelayo sibili 100% but iningi labo kalikho protected so sikhuthaza uhulumende ukuthi avikele izisebenzi leziyana ngoba yize ama frontline first line civil of abantu esingathi kungona basengozini njalo uzananzela ukuthi abaningi babo ngenxa yokudubeka esikho khona elizweni basuka bagade amabhasi khonokona sibe sesikhangela ukuthi nxa behambe ngamabhasi kumbe ngawe public service kumbe ngakazupco kwabanye abantu nxa kuyikuthi umkhuhlane ususabalala usungena kibo kakhulu bona omongikazi labo mongi khonokona sokuzafaka ilizwe phakathi kohlupho olukhulu sibe sesisitsho ukuthi kutsho ukuthi laba abasebenza khona vele kabavikelekanga nje sesikhuluma nge-environment yangkhona ngoba nxa uzafika ukuthi isibhedlela esisodwa kubanjwa abantu abangu-18 abale coronavirus khonokona sokusingisela ukuthi kambe kuza kuhamba njani nxa abantu bonke labo bongu-18 bethe baba in contact lezi muli zabo baba in contact labanye abantu abagada labo amabhasi njengoba siyakwazi ukuthi iningi labo lihamba ngamabhasi akaZulu
Abantu abanengi dube sizwa kuthiwa kabagqoki mamaski bawagqoka kuphela nxa bebona amapholisa yebo kunjalo yini
Kuvamile kakhulu kubona abantu emalokitshini bezihambela nje bengagqize eqhakala bengagqokanga amamaski abantu bakholela ukuthini nxa uhambe elokitshini ohlala kilo kutsho ukuthi ivirus kayikho okuyinto erongo kakhulu sibese sikhangela futhi lanxa ukhangela emabhasini lapha akazukho nxa ungena akusasanitizwa vele amabhasi amaningi esiwabona ngapha emalokitshini akusela ama-sanitizer ngokunjalo futhi kakusela thermal testing liyane ama-temperature kube sokusithi abantu futhi bangangena ebhasini sokungazani kuthiwa imaski liyana bayigqokela ukuthi izaba yipassport yokungena ebhasini engavela angena umuntu useyehlisa useyifaka ngaphansi kwentamo sibe sesikhohlwa ukuthi nxa usithi uyananzela ucwaningo olwenziwa emazweni anjengabe-United States of America kuyavela ukuthi ivirus liyane singaba lakho ukuthi hlale emoyeni so nxa usuthe wakhipha-ke imaski yakho laphana suzifaka engozini ngoba ezilo ngabantu sebengenile ebhasini baye be-75 kumbe more than 75 people so ngenzakala ukuthi abekhona omunye umuntu olayo ivirus liyana nxa ephefumula khonaphana la engafakanga imaski la ungafakanga imaski usemukele ukuphefumula kwakhe lokuyana yikho kuzenza ukuthi ukusabalala kwegciwane kube kuningi ngenxa yokuthi abantu sicabanga ukuthi igciwane ungavele ugaxa imaski yakho ngaphansi kwentamo ungasavala ngamakhala lomlomo hhayi ususefu njalo abaningi bakubona ngazani kuthiwa igciwane liba khona nxa ipholisa lalo seliseduzane yikho ubona sebefaka imaski nxa sebebona amapholisa siyakhuthaza kuzulu ukuthi nxa uvele uphume emzini wakho faka imask uvala amakhala uvala umlomo ukuze ube safe sibe sesikhuthaza njalo i-public transport system le yabo zuphu ukuthi bangayekeli ukusanitize abantu ngenxa yokuthi omunye ngangena la i-corona naleyana ehamba ebamba izitulo ehamba ebamba insimbi leziyana abantu abaningi bazaphuma belayo ngoba uyafika ukuthi kwesinye isikhathi abantu baya sebethwele laphana baminyana osokusenza ukuthi lanxa umuntu elayo ngakubamba ngemuva ezigqokeni laphana uzuhamba la uyithwele ngezigqoko usiya la emolweni yakho